abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. And into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics imthokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown, kuyasukuma abantu bemdile opposition labemdc alliance labecivil society bathi yena uhulumende lo usicindezela usithathela amalungelo, sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu sihambeni setoyitoya. Abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezinhlweni lapha behlangene, sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya mhlaka 31. Sikhuluma kanje sosithandekile bangene emalokitshini silakula amavidiyo esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoki mamaski babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhithwe. Umbuzo esuka ngibe lawo ngokuthi bangabambi i-coronavirus le bazambamba yini u-31 July, njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khonokho abajonge ukuthi bakwenze baphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekelo sokhona okunye sibone abantu abavele eGoli besuka lezidumbu bebuya lazo bezihlanganise lamagrocery. Sibona abantu omalayitha bequma labantu njengokho emthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele eGoli bazohlangana labantu ezalelweni. Esuke sesisesaba-ke manje ukuthi abantu beZimbabwe abantu bazafa baphele, kanti njalo abanye bayenza imali ngakhonokhu beqoqa abantu besithi abantu kabaproteste. So izinto esihlangana lazo ezenza kube nzima kakhulu ukuthi sifile lo mkhuhlane we-COVID-19.
Njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele iziqondiso ze-lockdown? Lokhu bebuthana yini abantu njalo likhonza njani?
Ezinkonzweni abanye siyalandela sibili sigcina iziqondiso ze-lockdown, sifake izitulo abantu nga-2 meters, 2 meters apart. Ezinkonzweni sibe balutshwane, usigeza izandla. Kodwa-ke kuphinde phakathi kwethu futhi, njengoba ngishilo ukuthi abantu beZimbabwe abantu bekhaya lapha abantu abalaleli, kube khona sitile abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzukukosebe singu-70.